Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande. Obisi pa indaba ngolimi lwesi shona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-3 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla ukukhethwa lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali.
Uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku-Member of Parliament yona le imali ye 1000 US dollar kumbe 20000 rand lami ngikhuluma nginje ngangelayo.
Ibandla lesi lithi esigabeni semathebelele North kuthuli phambilini kokhetho.
Mat North kathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elichumi lantathu.
Iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU-PF.
Hayi, uvoti asuzingekile, asuzingekile noma ungaba yobunzima, uvoti asuzingekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba isiphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali. Kuthi kwelokudinga amakansila, ibandla leli lenelisa ukufaka abangamachumi ayisithupha lasikhombisa 67. Kumalunga edale lephalamende, leli bandla lizancintisa koBulawayo, eMagwegwe, leBulilima kunye leMangwe. Ngesizwe ingxoxo esiqhube lomholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Imali ebezifunakala ikakhulu masikhangele udaba lwama MPs bekufunakala imali esiningi kakhulu.
Siyabona ubana like lakhalaza ngemali. Lingathini lina ngalokho njalo ungasela ukuthi wena njengomongameli webandla sikhona yini isikhundla ozasincintisa?
Yes, inomination fee eyaphawulwa njengenhlawulo yokuthi abakontestayo babhadale okokuqala yatshengisa ukuthi ZANU-PF iganyile ngoba uzananzelela ukuthi kule portfolio committee ePhalamende ekhangelane lezi zimali ezibhadalwayo andubana kuyikuthi iZimbabwe Electoral Commission ZEC iyaqala uku-announce izimali lezi udaba lolungadlulanga ePhalamende. Kwasokusithi omunye undoda wakhona lesishoneni wayayichallenge ecourt, icourt ya ruler in his favor isithi yena udaba lolu ama charges lafa kwe aphezulu kakhulu ngaluye cutshungulo ePhalamende. Ithe ingena ke ePhalamende under this portfolio committee yekhangelane ngama elections kwatholakala ukuthi icommittee leyi labantu abangu 5, 3 abezana uPF, 2 abe CCC. Kwenzakala ke ukuthi abezana uPF abathathu laba baphasa isinqumo sokuthi hayi ama 1000 US dollar lawa which is equivalent to 20000 rands lama 20000 presidentially ondile. Lokhu sakubona thina kuyinto yokuqala ye reading esiyenziwe izanu PF. How can three people decide for amanye ama parties ngitsho angekho lasePhalamende anjengawethu. Kodwa sakunanzelela ukuthi izanu PF vele ngoba yiyo ebambe into zonke njalo izayikhi lugatsha lwabo. Imali lezi ngoba bona bengamasela bazayenelisa ukuzibhadala abantu abanjengathi abazukwenelisa kanti lizananzelela ukuthi last year umnyaka siyaphela izanu PF le CCC banikane ama 40000 US dollar abakuthi ngama loan kuhulumende esingaziyo lokuthi ngamaloni ani kusho ukuthi vele ngakwelinye icele babeziprepare ukuthi bona basebelungiselela ukuthi imali yokhetho bazabalayo abantu abanjengathi bazithole bengenelisa ukuphatheka njalo sizananzelela ukuthi izano iki yamenyezelwa kakhulu through Al Jazeera kuthiwa bakhiphe igolide ngaphandle kwelizwe kwathiwa igold mafia konke lokhuyana kuyasibonisa ukuthi bona balayo imali yokuthi bakhankase ngoba bangamasela ama resources elizwe bathatha bewafake ebandleni labo ukuthi basibenze ubugwelegwele bokuqila ama elections hayi engingakutsho babugandi ukuthi mina kulolu khetho akula lapho engiza contesta ngimi khona either ku council loba ku member of parliament uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku member of parliament yona le imali ye 1000 US dollar kumbi 20000 rand lami ngikhuluma nginje ngangelayo ngoba thina injongo yethu biyukuthi vele ama candidates ethu wonke komthwakazi ama MPs angene lama councillors angene si defend i political space yethu kodwa ke bakunenzelelile ukuthi MRP iqhubeka igaina a lot of ground komthwakazi yikho bafaka imali lezo kwenzela ukuthi thina singenelisi ukuthi sincintise kulolu khetho
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le Mthwakazi Republic Party lokho esikudabalunye ibandla lesisi lithi esigabeni seMathibeleland North kuthuli phambilini kokhetho sekusele phose inyanga eyodwa nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathibeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda
Matinothi Khathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elichumi lantathu akula ndawo lapho esengengezwa khona ukuthi sokuke kwangani kuba lo odlakela kumbe ukuba lokwethuselwa kwabantu njengoba amaphepha ethu sifayile nje kuhle mbona ngani umsebenzi wethu siyaqhubeka kuhle ukutshela abantu ukuthi umnyaka wenguquko yiwona lo umnyaka weZimbabwe yomuntu wonke yiwona lo akukabila lapho ukuthi sezwa khona ukuthi kulomsindo kumbe kube lokwethuselwa kwabantu ngaphandle nje kwalapha lalapha yana nje osobhuku lezinduna abangani khona yibo abangani bajujuzela abantu ukuthi khona bevotelizana uPF kodwa ayinto encane leyo siya sizayilungisisa
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezizo
sisela mvumo thine sidingayo emapoliseni khathesi sokuyisikhathi sama elections idate lama elections selisaziwa ukuthi sichone sisiya kude emapoliseni sidinga lokho vele into yothiwa ngama rally asila sikhathi layo thina sesihamba sikhuluma ngabantu bebalutshwana soka kusela vele kudingekayo ukuthi sidinga abantu lapho kufunakala khona ukuthi khona senza ama rally sizabazisa nje but asidingi mvumo yabo ngoba lesi sokuyisikhathi sokubana umuntu wonke ekhampeni
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla lesisi esigabeni seMathibeleland North kusenjalo inengi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zenduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminye iminyaka kodwa lokhu behlupheka abanye abatsha labo bathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula okungabasiza uEzra Chisasibanda weStudio 7 uvakatshele endaba zinduna wasethulela udaba olulandelayo
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulela ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Seze sicabanga ukuthi kuzihlalela nje vele ungayizihlupha ngokuyela imizi. Uyavota akungcono kuyekela kuphela. Bali babuya sebe. Funa sibavotile sebe funa sikampeni sebe kampena futhi sibavotile mina sengidiniwe nje sengikati
ugogo Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili 92 years old laye uthi ka 40 lonyaka
khulumi iqiniso kuhle mntana
eh
hayi sozinye
indaba
ngiyovota umuntu ongangezele kuhle basevalela leyo wokhikhi iwokhikhi yayisinika ukudla kanti uthi owata angehlulwa uza kuya egangeni egangeni uyakulwa lobani kanti useza kulwa nabantu esesitshaye ukuthi isayekela ngumbutela
umnumzana Big Boy Thebula ilunga lebandla leZANU PF uthi indaba yemali efayo yiyo eyenza abantu bangasalithandi ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami mensalivotela ilami lena eselagugayo izibra.
Izibra.
Ngaguge ngavota
izaphu.
Izaphu ngikuse.
Wasusiya nga.
Hayi ngasembuyela kuZANU ngoba yiye mphethele. Abantu bayisekela but balukunyunyutha ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani. Esiyesithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45. Ule nxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka sesizwe khona lokho nje phela ukuthi lo ukuthi siyazilimela kuze ngathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho hayi ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho hayi uvota sozengekile asozengekile noma ungaba lobunzima kuvota sozengekile
kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko magama ngesimo sezomnotho elizweni umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni
ifuliphume yatayakuthi asisebenzi ungabuya lebhondi bathi bhondi abasaliphumi no job no what so sifunani khonapha akuntsheli into esiyifuna khonapha kuyini sidubeka sinje amakhampani ethu avala asisebenzi azange siphiwe ama-benefit ethu kwathi hambane amakhiwathi hambane ecela imalini kumkabi so yihate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe
osakhulayo uqondani wata oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho
angazi ukuthi ngaze ntshitshe kwesikhathi ekuncela khona bavike kube yinto eyi-1
fale sina vele wathi usakhula vele isasayethi vele yazi sisalelile enkangala nje ngomsebenza kulo manje uhambe emsebenzini awuthole
abantu abanengi bakhala ngemncele emitha edotshwe eZimbabwe Electoral Commission uhlelo le delimitation bathi bakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi ukhansila wakulindawo ke uAlexander Mkandla ku ward 6 omele badlale eZANU PF ukuthi kana qiniso ukuthi kuza hamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngazi bakhale, but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe.
Ngimela Studio 7 ngapha intaba ziduna. Igama lami ngeza Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote nenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Siyabonga Ezra Chisa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izakhamizi zesiqinti seMount Darwin lapho ukudabuka khona umnumzana Xavier Kasukuwere zisithi azifuni ukuba uKasukuwere ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi umphathi ntambo zokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu uthuke abakumabandla aphikisayo ebafanisa lamahuhu. Leli libala elasetshenziswa iziphathamandla zebandla leZANU PF ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey,
Studio 7 lapha ngumoya lambe ngicela lingibuzele lapho kuma baza wezanu PF ukuthi njengoba siforce ukuya ema meetingini kuma rally wezanu may meeting iphela bona besiye ezindlini nabantwana babo thina siqala ukungena iganga sifohla sisiye eBotswana busuku sisiya dinga ukudla sisiya eSouth Africa sijump eLimpopo bayakwazi na ingwenya zisidla bona besiforce ukuthi siye ku meeting sebeyalala besidla thina sisiyaziphandela eBotswana naseSouth Africa ebusuku bona besiyalala lingibizela ukuthi uyakwazi nalo umabazo
ngibingelele abasakazi bonke abakwa Studio 7 njani lo khuluma lana uMandla kwaShabangu kuzale tsholotho ejibi lo baba lwezano lethi mgwaqo yalunga kulungiswa ngakho umgwaqo kulungiswa ngakho umgwaqo imoto zethu zifile file nxa yale mgwaqo yabo labantu mgwaqo umgwaqo lokho yagcina ngoSmith kuthi ubaba umnango wakho ubaba umnango wakho umnango wakho kwenze akula nto enzo umnango wakho umnango wakho aliphuma ikhehla phuma amakhehla wonke ezano labo labo bona baba abathi balwele ilizwe baphume akula lizwe balilwela lwela wenza balwele ukuthi balibhuquze kanje belibhuquza bebhuquza ilizwe so ngathi kuthiwa kusemahlangeni akase mahlangeni kunjani awasela lutho ongasakukhanya lutho lokuthi umbekwa kwaba lamabele inkomo sezinyathele zanyathele yinto eyenziwa izano izano kayiphume basi nezano basi ngezano kunizalo funa nto abatsha thina awuzalwa umntana wami layo uthi basi ngezano ati basi ngezano mntanam
Studio 7 Studio 7 otungamili bonke abasiphathele uhlelo kati sisenzani triple C sisenzani besiyithembe kangaka isisenza ingcaba ngqoza into ekade singayikhangelelanga hayi triple C hayi mani hambisa indlela ngohlelo oluright ungathatha abantu baseharali ubalethe ngapha esindebeleni uthatha abangapha bale umuntu wesindebeleni katonke esindebeleni uyeharali katonke eharali mani hayi triple C mani ungenze njalo mani triple C esikuthembe kabi triple C sithi nguzo sikhulula egehleni hayi mani lokhu sisegehlena nawe thina sithemba ukuthi siyaphuma egehlena ngawo susibisela futhi egehlena triple C hayi mani triple C hayi undlovu wasekhezi bantu limfake kuphela u-triple C loba nebheda limfake u-triple C ebhede njalo limfake kuphela sizame ukuthi sitshintshe kambe ungahlala usidla ngenyama everyday asike sitshintsheni mani sike sidla umfushwa awu kumbe sidla amaqanda sike sitshintshe idiet
siyabingelela lonke balaleli bakwa-studio 7 nani wonke wa-studio 7 ngelisinikeza indaba siyabonga ndithanda ukukhuthaza abantu bakithi wonke ukuthi bakithi asambeni siyevota sibili sivoteni ngobuningi ukuze sikhululeke eZimbabwe sivoteni ngobuningi shuwa ke sizameni sitshintshe siboneni uChamisa naye ukuthi uyenzani naye nxa kungamehlula sizamkhupha sizameni bonani zani PFC yehlulekile shuwa kunini yasikunini sisebenza naye lapha kunyaka yonke leyo ngu-40 something namhlanje ngikhona bangasithembisa ukuthi bazasifakela itaraya asifukeni bantu abasha sambeni siyevota sonkenini siyevota singasebenzisa ukubandlululana ukuthi amashona ngokubandlebela sambeni siyevota sonkenini thimu yeZimbabwe zesinqobe siyabonga
hayi siyabona okwenzakale elizweni lakithi asali bantu be-studio 7 zindaba kodwa hayi kodwa lokhu eselikwenza kanti amaphathi esindebeleni wona likhulumana ngawo nini abo-MRP labozapha amaphathi amakhulu likhulumana ngawo nini ngoba kumanje sekuyi-CC sekuyizani phela yinto eselikhuluma ngawo and two alukazi ubona indebele lisiyakhampela emashonali ngiyapho kuwakhuluma kuphela ku-studio 7 alikaze libone umuntu wesindebeleni etshone ebuthalise amashoni emashonali wawakubona kuphi since elazalwayo wakuwabona liphi ishonalitshona libuthanele umuntu wesinde wakho wabona bani osuke emathebuleni esiya khampeni emashonali wakuwabona bani umuntu wakuwambona mpela ongatsho ukuthi nango owatshona ebuthalise amashona sabona lezithombe yonke le nto leyi sabona amavidiyo ngubani kodwa lina libhizi ngamaphathi wakhona lishiya amaphathi wethu abozapha aphathi esindebeleni awu-MRP amaphathi esindebeleni alikhuluma ufuthi langawo kumanje ziya kuma-election siyabe sifuna ukuze ukuthi bebeyenza amarali kuphi manje baplanani manje bayenzani amaphathi esindebeleni sifuna yiyo sifuna ukuwazi kodwa manje selibhizi ngamaphathi eshona lento kuphela kaswa sizohlala si-anda amashona la ngoba manje malikhuluma ngawo kanje bayabona vele ukuthi laba abantu babhizi ngani hayi zamani libhalansisani phela sike sizozaphu uvo lwabo sizwi-MRP uvo lwabo ukuthi bathi ngoba vele ama-audio tali sawavoti sikhuluma kabi ngezizanu vele ngeke sikhulume kahle ngamasela lapo ngeke sikhulume kabi ngababulali lapo
ngiyalibingelela abasakazane bonke abe-studio 7 nolutinkamela inkomo bonke nje ngibonge ithuba ngiphile ngoba ngiyakwenza ukuthola ukuthi lonyaka uma kuvota abasaka bam kela bekhiphe lezandkiwe leyo awusikhathele kakude kuhlala emazweni ngaphandle la sesikhathele inkosi sesikhathele kela benza into e-right lapho eyi mina ukuthi ngizangengikhonapho ekhaya ngizovota kahle ngivoteliza elinye iqembu elingesizane ngizophathela iqembu elingesizane hhayi kungaba ngiphinde futhi ngasakazami ngithi kulaba bazovotelizane hhayi inkosi naye babusise ngokukhanya ngathi bavotele ukuthi sihlupheka size siwo kodwa umuntu ovotelizane ngempela usuke umuntu o-right kahle khanda hhayi ke nabantu ababebecabange kanti abantu kanjani la
siyabonaa kwe-studio seven siyabonga indaba elisinika zona hlobo ezithandekayo ngathi ningabamba kanjalo kuze kube naphakathi siyabonga kakhulu ngumuzalo ongothando lokumasanda
Studio 7 ngiyalibingelela ake lifunde lama message bantu phela kunini ngifaka lingafundi ngilombuzo mpela ukuthi kanti abantu abasenyele ma kuthiwa khona bavakatshelwe nguye lo president wakhona lo mnanka kwangkhona lo uhambe ngani uhambe langa ngoba enyele ayikho imigwaqo phela enyele asikaze siyibone imigwaqo imoto zihambe endleleni uhambe ngani lo mnanka kwakhona bona bafika bejabulela umnanka kwabe umnangagwa behlupheka kangaka kula bantu abahlupheka nje abantu baseplumtree hayibo vukani kabantu baseplumtree ake livuke emaqandeni lingarojwa umnangagwa wayebuya namhlanje sekusiwa vota wayengabuyi imali sifa endlala inkomo ziphela endlala zingela lapha ezinyatha khona manje hayibo vukani emaqandeni bantu baseplumtree vukani emaqandeni lingarojwa umnangagwa lo
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika elakwele France lingene kulanga lesihlanu kulokutshengisela okukhulu okubangelwe ikudutshulwa kwesakhulayo ngamapholisa. Izindlu, izimota kunye lamabhizimusi atshisiwe, enye impahla yathathwa ngabantu kade betshengisela. Ukutshengisela lokhu obekulodlakela olwesabekayo ubikwa sokuchaphakele kumazwe angomakhelwane. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhibha ngodube.
Udubo lwaqala kuyo leyo ndaba yokubulawa komfana, kodwa ke kwase kumemetheka abantu sebebona ukuthi kukhanya ukuthi uhlupho olukhona kakhulu elizweni leFrance ukuthi abantu abanothileyo kukhanya ukuthi umkhandlu osuphakathi kwabantu abanothileyo labantu abasebenzayo kodwa abangathi basesempofu uqhubeka usiba mkhulu lo mkhandlu. Yikho osekwenze ukuthi sibone kusiba lalo mvukela osukhona eFrance okwenza ukuthi abantu kutshiswe izinto eziningi, bavandalize izinto eziningi ngenxa yokuthi bazama ukuthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi bakhulumisane lo Macron, kodwa ukhanya ngathi uMacron wayengafuna ukuthi ayilalele lento, wayechaya indiva into le ayetshelwa ngabantu baseFrance, izizalwane zaseFrance ukuthi bathole idialogue layo. So basebebona ukuthi njengoba yena engafuni ukuthi abuye etafuleni ezohlala phansi bayenelise ukuthi bakhulume, babe le dialogue lama-citizens eFrance abakhala ngezinto ezikhona njalo lezinto nje ezikhona ama-services akaphathwa ngendlela efaneleyo, izinto ezifana le-housing, ama-accommodation abantu, abanye abantu abala ma-accommodation, abanye abantu i-sanitation kwezinye indawo akwenziwa kahle ngendlela kuma-standards afanele ukuthi abe yiwo. Kodwa endaweni ezilabantu abanothileyo khona kuba lokuthi bayakhangela izinto zakhona, i-service delivery yakhona iyenziwa ngendlela enhle, kodwa kukathi ilizwe lonke leFrance nxa ukuthi abantu bayabhadala ama-taxes, laba abantu abayibo bama-working class abayibo ababhadala ama-taxes abaningi yibo abangaphiwayo i-service delivery ekhanyayo ingakho sibona ingakho sesibona kathesi sekuba lomvukela lo nje ngoba bathi bona abasoze bethi ngapha kuyiba babhadala itexeningi laba abanothileyo ababhadali itexeningi kodwa ke yibo abathola iservice engcolo laba ababhadala itexeningi yibo asebe abaqhubekela phambili bebona besiba lodubo njalo baqhubekela phambili bebona ubumpofu babo buloko busiya bukhula bukhula ngokuphela ngokuphela yiko sokwenze ukuthi sibone kusiba lomvukela lo.
Siyabona ubana udlakela lolu lubikwa soluchaphakela kumazwe angomakhelwane leFrance. Ukubona njani wena khona lokhu njalo kula khona ukuthi kumemetheke kuze kufinyelele indawo ezakini khona ngapho kweBiltane?
Akumangalisi ukubona udlakela lolu luchaphakela emazweni ongomakhelwane ngoba abantu bayafunda bayabona indlela abantu baseFrance abaconducte ngayo iboycott yabo leyo abatshengiseleyo kwitoyitoya kwabo lokho abakwenzileyo njalo bayazwisisa ukuthi lokho abakusolayo abantu beFrance basolani. Ilizwe elifana leBritain lilizwe elisase phakathi kweconfusion ikakhulukazi endaweni yeBrexit. Indaba yeBrexit yindaba elokho engingathi ukuthi yindaba elokho isasekhona bakhona abanye abalokho besayibasela ukuthi ngabe iBrexit le iyacitshwa ilokuzeni ilizwe leBritain libuyele futhi kwiEuropean Union ngenxa yokuthi sekulokho kwaba leBrexit. Ziningi izinto ezingasahambi ngendlela efaneleyo njalo ziningi izinto esezenzakala kuleli lizwe esezingathi ziyakhinyabeza abanye abantu ikakhulukazi abantu ababeke ukuthi mhlawumbe abazalelwanga kuleli lizwe. Okusekwenza ukuthi njalo lamanye ama-standards amanye sengathi asisiya ngokwehla ngoba kathesi iBritain yona ayisalandeli ama-standards ama-European Union standards isilandela ama-standards ayo eBritain. So ngeke kuze kumangaze ngako ukuthi kungabonakala ukuchaphakela kufika kuleli lizwe laseBritain. Kodwa ke elizwe laseBritain angiboni ukuthi kungaba lesixa esikhulu kakhulu esabantu abangakwenza ngenxa yokuthi leli lizwe abantu abaningi basebenza njalo abantu abaningi bababhizi ngemsebenzi. Kodwa ama-strikes siyabona ngoba singakhangeli kathana kamuvana nje inyanga ezidlulileyo sabona ama-strikes abantu abachayela ezitimela, sabona ama-strikes abodokotela labonesi noma ngithi abasebenzi be-NHS ababeboycotta ngokuthi ama-standards ama-working standards yabo awalunganga. Njalo lomholo wabo ungathi uphansi ngenxa yokuthi bekhangelela ukuthi isimo kathesi semali noma isimo sentengo yezinto isingapi, kodwa umholo wabo uqhubekela phambili ulokhu sasephansi ungakhujulwanga. Kodwa ke sabona uhulumende waseBritain ezama ukuthi akulungisise khona lokho. Kodwa ke siyazi ukuthi kusasekhona ezinye izinto ezidinga ukuthi zilungiswe okungenza ukuthi umlilo lawo lumathe, kodwa ngeke uze ulumathe kakhulu ngezinga eliphezulu njengalokho esibona eFrance.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi bangodube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esengilandi.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
Thank you.
sidlala ntethe ingoma kaSikhosana Buhlungu esigqibela uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazi ukulalela ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.